esimbonayo ngalento ngombono wami mina ukuthi kusivezela njalo again kanjalo kakutsha futhi ukuthi iqembu leZANU-PF aliguquki lihlala liyilokho eliyikho khona lokho ethine sikwaziyo ngeZANU kusukela lokho eyasungulwayo iyaqala lo mbuso ilokho iyizala ayingeke yaguquka asingeke nje ngelinye ilanga sivuke sithi sesithemba ukuthi iZANU izoguquka iZANU yiyena lesi siyibona konke lokho abakwenzayo ukuletha ama-green bomber lawa kanganto bafundisa abantwana izinto eziningi-ningi ezithile besithi bona bafuna ukuthi abantwana babe ngabantu laba esingathi ngama-patriots abasendleleni eqondileyo kwezombuso or kwezokuphila elizweni into nje abahlala beyitsho kodwa siyazi kusukela ngo-1985 kusukela emva langama-60s bavele besebenzisa abantwana ukuthi babe yibo abaya phambili kwezokuhlupha abantu ukuhlukumeza uzulu ukuthi alandele ibandla ngakho-ke esikubona nje lesikwazi ukuthi iZANU ingakwenza ukuthi ithi yona abantu abasuze bahlukumeze kodwa thina siyazi siyazazela thina sodwa ukuthi iZANU isebenza kanjani yiyo le iZANU ayisimangalisi and kumele sibe kwazi ukuthi abantu kumele bazi ukuthi eZimbabwe akulanto okuthiwa nguhulumende lebavele kusasa kokubili lokho yinto yini basebenzelana ndawonye ngathi mase sikulandela kahle ibutho leZimbabwe lalokho esingathi khona yisizwe istate bese sibuya sithathe lohulumende iZANU ngendlela yona ehlela ngayo izinto zonke lezi zinto yinto yinye
Usuke wabhoda ngamazwe ngilethemba wafika la lapho okulohlelo olufanayo olwe National Youth Service nxa uqathanisa lolwe Zimbabwe yiwuphi umahluko osubonile
Ushiyene kulamanye amazwe maningi nje amazwe amaningi akhuthaza intsha ukuthi ibe phambili kwekubusweni kwelizwe ukuthi bafuna ukuthi abatsha babe khona kuhulumende babe yibo abaphetheyo izinhlelo zegovernment. Kwenzakala emazweni amaningi eRwanda kodwa akufanani okwangale yikho singathi abantu bazinikele elizweni kodwa owalapho ekhaya eZimbabwe ukuthi abantu bazinikeleni eqenjini elibusayo bazibusele kuZANU yikho okufunakalayo. Yumehluko nje labanye amazwe